siphuma nje kukhetho oluphelileyo lolu, iparty ke yabiza laba abafuna ukuthi babe ngusodolobho kumbe abasekeli ukuthi babuye ke kuma-interviews eHarare lama-CV abo. Yikho-ke bathe sebehambile-ke iparty-ke yasikhetha ukuthi ukhansela uSolomon Mguni abe ngusodolobho kobulawayo, ukhansela uMlandi Ncube abe ngumsekeli wakhe. UKambarama ungomunye laye wayefakile i-CV yakhe, ungomunye wayi-interviewile. Yikho-ke wasekhuluma-ke laye lamakhansela, wasebemnominetha, wasengena-ke engayisuye. Yikho-ke usekretary we-local government-ke usesilizizizayi ubhale ugwalo ebhalela iprovinsi yakobulawayo esikiyo lapho kusebenzela khona uKambarama ukuthi-ke simtshele-ke uKambarama simnike amalanga ayisikhombisa kulandela i-resolution ye-National Council ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasedolobho edolobho lakobulawayo. Kungene-ke ukhansela uMlandu Ncube nguye owayekhethwe libandla-ke lethole MDC. Uyitholile-ke ukhansela Kambarama izolo ntambama-ke incwadi evela kuprovinsi. Sesikhangelele-ke ukuthi ngamalanga ayisikhombisa nalawo aphiweyo abe seyehlile esihlalweni sokuba ngumsekeli kasedolobho.
Kungani le incwadi ilotshwa kathesi?
Siyananzelela ukuthi inhlelo bezisiba zinenge yasisenzakala ngoba eyavela-ke eHarare kumbaba uCecil Zidayi-ke yayibhalwe mhlaka-9-ke October umfumfu. Thina-ke saphuza-ke ukuyithola njengeprovinsi. Kela ngase siyitholile inhlelo bezizinenge. Sakhumbula ukuthi-ke besilohlelo eHarare ngempelaviki lapho ade sesiyakhumbula khona ukusungulwa kwebandla lethu le-MDC. Yikho-ke sesesivela khona-ke sasesikubona kufanele, sasesibona-ke njengoba sikhona sonke kwenze lokho ngoba-ke le mhlangano bengahlaleki, abaningi abakuprovinsi bango-honorable bangama-MPs baseHarare. Yikho-ke siphuzile ukuthola lelo thuba. Kodwa-ke kungasenani ithuba litholiwe, incwadi ithole izolo, kusho ukuthi amalanga ayisikhombisa aqala ukubalwa kusukela izolo.
Siyananzelela ukuthi izakhamizi zakobulawayo zake zatshengisela zisithi bafuna umuntu ovela kulelo dolobho.
Thina njengebandla le-MDC, we are a non-racial, we are a non-tribal political party. Sithi amalunga ethu wonke, ungakhathalekile ngegender yakhe, ngomhlobo wakhe, ulamathuba alingana lowomunye-ke olilunga. Wahlalwa phansi kwakhetha ukuthi okaMlandu Ncube nguye okumele abe umsebenzi kasedolobho, kungasetshenziswanga umhlobo kumbe yini. Ngoba ungakhangela la uKambarama ungumuntu ozalelwe wakhulela khonapha koBulawayo. Yikho angabandululwa ngayiphi indlela. Lanxa ngabe kungukhumalo obengenile ebezatshelwa ukuthi okhethwe libandla nguMlandu Ncube.